okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana, and izaba lokuthi ezinesikhinto yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa yihulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is that i-level e-government and not less than that. Okwenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks, and then baza specify ukuthi ikhishwa njani. In this instance, umama lo sesitshelethini ukhona izabe ikhishwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapho eBotswana, lapho eZimbabwe. If it is a cross-border business, asene engasebenza khona, i-company le must be company registerelweyo eBotswana. Uma i-company le iseZimbabwe, kumele ibe ine okuthiwa i-joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona yokuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzabe kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizinisi aseBotswana leZimbabwe babekhenga bethengiselana, behlanganisa ingqondo zabo, behlanganisa amandla abo, and izimali lezi ezifuma emabhangeni aweBotswana, ama-interest rates akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha ekhuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la aqamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha, sezwa ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umongameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane eBotswana uhulumende, yikho-ke sesibolekwa-ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi kwangani sokumnandi sokuhle sokunjani. Kodwa-ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezano-P F, ungeza besithi into eluhlaza, thina sesizokwazi ukuthi kayeluhlaza ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu. Iqiniso kabalithandi likhashana labo. Nanku sesivuka-ke sesibona-ke incwadi ebhalwe-ke nguhulumende weBotswana ukuthi hhayi, kayithembisanga muntu imali, akula mali abazayikhipha bayinika iZimbabwe, basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukubuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna-ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe-ke leBotswana. Akula mali ethenjisiweyo ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu, kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Abona indaba leyo othi ngiyifake kanje, i-facility leyo, mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009, abantu bahlala phansi bayivumelana bathi no, asenzeni into leyo. At the time yayi-$500 million, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yehlile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana, behlile ukhona bevumelane on angathi ngesilungu uthi ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa umhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee, izimali ezingazabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina ngizakibe i-guarantee ukhona amabhizinisi aphakathi kwe-facility leyo, asiwathinti, asibahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathatheli nxa ukuthi ba-involved in-agriculture, asibathatheli umhlabathi, asibathinti ukuthi they are protected. So even lakathesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. It's an amount that it's 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ungani kuzaphumelela yini?
Akasithembi, kasibona ukuthi-ke kule nto engaphumelela, thina sesithemba ngokubona njengotomat, ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe lohulumende wezanu-P_F. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswa eBotswana, bayimporta e-South Africa. Bekungaba lula ngalathi sisalama-industry aqinileyo eZimbabwe, sisalima, si-exporte uchago, si export ama finished products izinto eziningi ziye kobotswana ngokungasebenza ngaleyo ndlela kodwa ke kathi singakhangela ukuthi lathi singokhongozela kathi sela industry yethu kathi salimi sesizingela emaplazini lapho ulima khona amakhiwa sesithona sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala yikho ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi ke singancedisa kathesi